iZANU-PF ilabo abantu abaningi abangathatha umbuso lo kusukela kuma vice presidents ethu ubaba uChiwenga kuloba uMohati kulo Nestor Chairman ubaba uMchinguri kulathi lathi sinjogolide kwelapha we are all ready to do that. So angiboni ukuthi kule ndingeko yokuthi ukuthi abantu bebethukele akula third term eke yakhulunywa anyway. Ungaba into zonezana azikhulumi nge-third term bezikhuluma nje nge-extension ethu yenza-ke but not third term. I-third term is a given as a no. So akukabi le nkulumo ye-third term. Lapho inkulumo ikhona mina ngokuzwisisa kwami ukukhuluma nge-extension of this very term yona leyi term yakhe yokugcina i-second term ku-extendwa nge-two years kusalungisiswa lokho okunjani okulungisiswayo. So we need to get this thing right sikuzwisise kuhle ukuthi kulento ta yi-third term then kulento ta yi-extension kahle kahle kuyini okusiqicayo konapha ikomele siqalisele khona.
Ye nxa sisikhangela baba Golide siyabona ukuthi abantu abaningi bayakhuluma sibili ukuthi akhanye ngani abantu bezanu vele abafuni ukuthi kube lomunye umuntu ongathutsha nje athi sengikhona nxa kuzagcina kungena le butho futhi sele sithi hayi lokho abasakufuni akuyikhonapho nje khonokho Golide
njengoba ngishilo kwesi sikhathi kwesaba omnyama wona vele ungelayo ngisho lempisi ekhona phakathi asambeni siyofika esikhathini sangibona ku-2028 singesabi lutho ilizwe lethu leli abakuZANU-PF yiphathi yabo abangeke uZANU-PF labo ukukhetha kwabo asambeni siyofika singesabi umnyama ngoba vele ngawulayo impisi yangikhona. So akula term extension mina esengizwile mina into engiyenziwe i-term extension le not i-third term acquirement. So angazi ubana abantu kunapho kuyini esingawuzwisisiyo khonapho